akuqali ngaye uMonica Mtswango. Ngizakhumbula ukuthi ngo-1998 uJoyce Mjuru esesengu-Minister of Post and Telecommunications, lapho ubaba uJoshua Nkomo sethe uStrive Masiwa kanikwe ilayisensi yokuvula ibhadi njengehlelo lokuthi abantu bathole indlela zokukhulumisana. UJoyce Mjuru ngaleso sikhathi wathi yena uJoshua Nkomo is insane, sekukhule kakhulu ngezindlela wayesitsho ukuthi makangalalelwa. Ukweza ngo-2010 sabona uSekayi Holland wayengu-Minister of Organ and National Healing emele ibandla likaTsvangirai la ekhuluma eseMozambique esithi yena abantu bemathweland ngama-cattle rustlers okhokho bethu batshontsha inkomo zabo. Sathi yebo sikuzwile. Kathesi sizwe ke sometime last year u-Energy Mtoti esengu-minister ka-ED wathi yena abantu bemathweland bangama-foreigners kwele Zimbabwe. Kathesi ke sesizwa uMonica Mtswanga laye ekhuluma lokhu, kuyasicacela ukuthi laba bantu bayabe khuluma lokhu okuyiposition yabo ngamabandla abo, ngoba kasiboni inkokheli zabo ngemva kokukhuluma kwabo beba reprimander or bebasola kumbe bebajezisa ukuthi bakhulume izinto ezikhoza lokhu abakuthi i-division elizweni kumbe i-tribalism. Njengoba bekhuluma bona laba bantu uma bekhuluma la amazwi kibo kayiso tribalism, sina ngase sikhuluma ukuthi hayi sincindezelwe abantu laba kebasiphathi kahle, siyabotshwa sikhulunywe kabi kuthiwe si-tribalism. Kodwa ke hayi kuyasinceda akukhulumileyo uMonica Mtswanga, ngoba labantu bakithi akade bele belief emaphathini lakho khelevele Harare, sokusithi dlwe ukuthi hayi thina sikhuluma tribalism kodwa sikhuluma lokhu kanye abayikho bona abantu bempumalanga abathi sikho khona, kungakhahlalekile ukuthi i-ZANU-PF kumbe ngabantu be-MDC.
Ngokubona kwakho kuyini okungakubangela ukubana uMtswanga aqambe u-Archbishop Ndlovu phakathi kwama-bishop angu-9?
Kuyabonisa ukuthi uNdlovu njengomuntu ovela kwele Mathebeleland, abantu baseMpumalanga vele bahleli bengasihloniphi bekhuluma kubi ngathi, ngoba bekumele ukuthi athi nxa esola asole bonke ama-pastors la kade khona. Kodwa usinge out u-Archbishop uNdlovu ngokunanzelela ukuthi mhlawumbe nxa ekhuluma njengomunye mhlawumbe okhulume hayi position yakhe but ekhuluma emele i-board yala ma-church, sokungani ukhuluma into yobundebele whilst ube yena ubeveza i-position ye-board yama-church, njalo eveza mhlawumbe lobuhlungu abantu beZimbabwe abaphakathi wabo.